Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Jono njani mtwazo mwuhle, siyalomukela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngomvulo mhlaka 18 kuMpalakazi 2017. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uLieutenant General Valerius Banda uthi ibutho leZimbabwe selibuyela ezinkambeni.
Marubhlokade semalutshwana ke kade ngasheka amarido kade kula marubhlok amalutshwana yindani kade bephathwa kuhle umarubhlok asaze amapolisa enxa esehodwa ukuthi azephatha njani abantu.
Kulabantu abathi kabasoze bavotele umongameli Emmerson Mnangagwa ngenxa yogaba yodaba lwegrawundi.
Angiboni abantu bevotela uMnangagwa ngoba kubonakele ukuthi uMnangagwa usebenza le-ami.
So kulesitimela esizathwala abantu sisuka kwele Botswana sisiya eZimbabwe.
Ukufaka kwabo isitimela kuyinto enhle kakhulu. Besicela ukubana basifakelele kwempahla ukuze impahla zethu zihambe ziyefika ekhaya.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli webutho leZimbabwe, uLieutenant General Valerius Banda, usanda kwethula umbiko othi ibutho selibuyela ezinkambeni. ULieutenant General Sibanda utshele intethethe zindaba eHarare ukuthi ukubuyela kwalo ezinkambeni kutshengisela ukuthi seliqedile uhlelo lwalo lwe-Operation Restore Order. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele loMnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe.
Kukabili ngoba vele emthethweni akumelanga bebe sezitridinge ngomthetho, kodwa ngenxa yokuthi ilizwe lixhwalile kuyathola ukuthi amapholisa agangile abaya befuna ama-bribes, abantu bebebona zani bangcono mbijana kulamalokuzenikula amapholisa. Kodwa kuhle ngoba vele akumelanga bebe sezitridinge kakhulu kuma-road blocks, even though esikhathini esiningi kade bephatha abantu kuhle sibili despite of a few incidents here and there, but it's a good development as long as amapholisa ezafundiswa kutsha ukuthi bephathe njani abantu bengadinga ama-bribes. Obviously problem yamapholisa ukuthi amapholisa baxhwalile ba-corrupt batshane beharasana labantu besenza ama-roadblock angancediyo. So kumele kube lo mzamo wokuthi amapholisa athenwe kutsha ama-roadblocks abe malutshwane mayezaba khona.
Ye, kodwa ngombono wakho ubona ngizani kungaba khona khona?
Kumele kwenziwe khona lokho ngoba over the past few weeks ama-roadblock ade semalutshwana ke kade ngasheka amarido kade kula ama-roadblock amalutshwane yindani kade bephathwa kuhle kuma-roadblock asaze amapholisa enxa esehodwa ukuthi azephatha njani abantu.
Kodwa wena ubona ngizani ibutho lifezile umsebenzi walo?
Ya, of course enxa yokunye kade bekhangele izitha zabezinjo encwadi became ndlabe G4 enqiba lamachinga okuthi bahlamuke bona zangade bekhayele khona lokhu futhi kade bengakhayelanga okwamgazi kuphela kodwa kade bekhayelele ukuthi bavikele kumbe bazivikele from ibhamalunga ama-G4 engxenye abanye bangikhona enqiba bedinga ama-mercenary.
Lo ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe obekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo kulabantu abadika basozi bavotele umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho lokudinga umongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo ngoba ucatshangelwa ukuthi wayeyingxenye yalabo abagongoda uZulu ngesikhathi sombhuqazwe wekukurawundi ilizwe leZimbabwe lisanda kuthola uzibuse. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Wabakhulume le Studio 7 ngumnumzana Mqondisi Moyo webandla leMthwakazi Republic Party othe kunzima kakhulu ukuthi abantu abanengi bavotele uMnangagwa ngoba ucatshangelwa ukuthi wayebambisana lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Umoyo uthe abantu bayakwazi ukuthi lakhathesi uMnangagwa ungene esikhundleni sikamongameli ngenxa yebutho.
Angiboni abantu bevotela uMnangagwa ngoba kubonakele ukuthi uMnangagwa usebenza le-ami.
Ibutho leZimbabwe libambisane lecele lebandla leZANU PF elaziwa ngokuthi Team Lacoste elalicatshangelwa ukuthi lalikhokhelwa ngumnangagwa lahluthuna intambo zombuso ezaziphethwe ngumgabe. Umnumzana iPhithule Maphosa, isikhulumeli sebandla lezaphu ekhokhelwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa, uthe umnangagwa uyesatshwa ngabantu abacabanga ukuthi ngumuntu odlelana lebutho. Uthe ngaleso sizathu njalo langodaba lwegugurawundi akaboni ukuthi uzavotelwa ngabantu ezabelweni zeMathebheleland leNkabazwe, lapho okwabulawa khona abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 livuyo le-5th Brigade.
Ukuthembeka kwabo amadoda lawa sokuzaba nzima ngoba ma sikhangela sibabona beqhage into engayeso yabo, into eyenziwe ngumbutho. Okunye okuzayenza bengathembakali kakhulu indaba yombhuqazwe.
Olwela ilungelo loluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kaboni abantu bevotela umnangagwa ngoba lokhe becabanga ukuthi uqhubekela phambili ngenhlelo zikamgabe.
Angiboni ukuthi abantu bazamvotela uPresident Emmerson Mnangagwa ikakhulu emkhoneni omaNdebele ndakoBulawayo. NgoBulawayo umnotho kawukavuseleleki okuyikuthi kodwa bekukhanyelele emaNdebeleni amanxeba alokhu ebhibhidla.
Unkosikazi Abigail Mupambi, umqondisi wenhlanganiso ehlolisisa isisekelo sombuso welizwe eyeThis Constitution Alliance, uthe abantu balakho ukuvotela ibandla leZANU PF ikakhulu bangethuselwa libutho elilokhe lisemigwaqweni loba umgabe sowasuka esikhundleni. Uthe abantu besaba kakhulu okwenziwa libutho leGugurawundi.
Abantu beZimbabwe balakho ukuthi bavotele iZANU PF ngenxa yokuthi balekwesaba phakathi kwabo.
Umnumzana Effort Nkomo okubandla leZANU PF uthe abantu abalalungelo lokukhuluma abakufunayo ngomnangagwa. Unkomo uthe kusobala ukuthi umnangagwa uzakhethwa ukuba ngumongameli weZimbabwe kukhetho oluzayo.
Bona abakhethekayo labahambe bekhethwa, umuntu umjaja ngezenzo, iparty isimkhethile njengecandidate.
Inkokheli yamabandla ephikisa elibusayo egoqela umnumzana Morgan Tsvangirai webandla le-MDCT ikhangelelwe ukuthi izancintisa kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress lamhla akhetha inkokheli yebandla leli kulandela ukuphela kwesikhathi sokubusa sikamongameli Jacob Zuma labanye bakhe. Abafuna isikhundla sikaZuma ngowake waba umkakhe unkosazana Dlamini Zuma nomsekeli kaZuma umnumzana Cyril Ramaphosa. Kukhangelelwe ukuthi ozakhethwa ukuba ngumongameli webandla le-ANC njalo uza kuba ngumongameli welizwe leSouth Africa nxa engakhethwa kukhetho oluzayo. Njengoba sike sabika phambilini ukuthi uLieutenant General Valerius Banda ukuthi ibutho selibuyela ezinkambeni, ake sizwe ukuthi uMavis Gama usiphatheleni.
Esethula umbiko wakhe kuntathelezi indaba emhlanganweni owenzelwe eJosiah Magamathongo Garabarracks okhokela uhlangothi lweZimbabwe National Army, uLieutenant General Philip Valerius Banda uthi lolu hlelo olugqitshwe lamhla lusungulwe mhla ka-13 ngolwezi ngenjongo yokubamba lokujezisa izikliwi lamasela abekade begombolozele obengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe okwase kuphazamisa inhlalakahle yabantu elizweni.
The Defense and Security Services
abebutho benza phambi kwenu ukuzalazisa ukuthi uhlelo lwe-Restore Legacy selufike emaphethelweni. Lolu hlelo beluqalwe mhla ka-13 ngolwezi ngenjongo yokulungisisa umumo elizweni obungasamanga kuhle ngenxa yezikliwi ebezigombolozele owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Anxiety and despondence amongst our people.
Usibanduthi bakhangelelwe ukuba baqhube umsebenzi ngendlela abasesipoliseni laba belandela okuchiwo yi client service charter yabo.
Today, as the defense forces hand over,
namhlanje abebutho sebebisela amandla okulondoloza ukuthula emapholiseni. Sicela uZulu wonke akwamukele lokhu ukuze umumo ubuyele kusimo esilungele umuntu wonke. Njalo uZulu ukhuthazwa ukuhlonipha lokusebenzelana lamapholisa.
As they execute their constitutional mandate.
Ababutho laba bathi sebebuyisela umsebenzi kwabasesipholiseni ngemva kwamaviki amahlanu ngoba sekufezekile abekade bengakho kusukela belusungula mhla ka 13 Lwezi 2017. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Siloke sikudaba olufanayo amabandla aphikisa elibusayo kanye loZulu basola inkulumo kamangameli eMasomo Mnangagwa ayenze ekupheleni komhlangano weZANU-PF Extraordinary Congress lapho otshele khona abalandeli bebandla lakhe ukuthi bengazikhathazi kangako ngokukhetho oluzayo ngoba amabandla aphikisayo asephelelwe ngumphako. UMavis Gama usipha njalo lolu daba.
UMnangagwa wethule la mazwi ngesikhathi egqiba umhlangano weCongress owenzelwe eHarare ngolwesihlanu lapho akhethe khona enye yenkokheli ezokuba kudale elimqoka elepolitibiro ebalisa omunye njalo umkhokheli webutho uMajor General Engelbert Rugeje. URugeje uphiwe isikhundla esimqoka esokukhokhela uhlangothi lokuqoqa inhlelo zebandla uKhomizari.
As we approach the 2018 harmonized general elections,
njengoba sesibanga kukhetho luka-2018 ngithanda ukulazisa ukuba luzoqutshwa ngendlela ezokwamukelwa ngumuntu wonke njalo luzoqutshwa ngokuthula. Kasikho isizathu sokuba kube lodlakela. Kawakho amabandla aphikisayo esingakhuluma ngawo okwamanje.
Kodwa abebandla eliphikisayo ele-MDCT bathi linkulumo kaMnangagwa ayibamangalisi. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ukhumbuza uMnangagwa ukuba akangakhohlwa ukuthi ibandla le-ZANU-PF linqotshwe kwaba kabili kukhetho olwedluleyo kodwa wasetshenziswa abezomvikela ukuvimba ukungena kwalo embusweni.
We beat him twice in a parliamentary election.
Uyazi ukuba sesimnqobe kwaba kabili kukhetho lokudinga abameli bezigaba. Akekho ongamkhetha usakholisa ubukhosi obungekhoyo ngemva kokungena kwakhe embusweni ehluthunele umnumzana Mgabe intambo zombuso.
Unkosazana Sichasisile Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, uthi akumelanga uZulu amangaliswe yinkulumo kaMnangagwa ngoba evele elakho akuthembileyo.
Ungananzelela sebefakile okuyimgomo thize okuzabancedisa ukuthi bethusele abantu njalo abantu bevote bengakhululekanga. Ungananzelela ukugcwala kwebutho lokho akulani lokuprotekta uluntu lweZimbabwe kodwa luprotekta ukusinda kukaMnangagwa yena as a person.
Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-United African National Council UANC elikhokelwa ngumnumzana Nesbet Muthengezanwa engunobhala jikelele walo umnumzana Alpheus Mapranga uthi akavumelani lenkulumo kamongameli Mnangagwa yokuthi engasekho amabandla aphikisayo aqinileyo elizweni.
Abakwenzayo nabezanu-PF bayakwazi ukuthi izinto ezikhona kathesi abazange balungise ama-electoral reforms lokunye okwenzela ukuthi ukhetho nxa lungaqutshwa ama-opposition akwanise ukuwina. Yikho nxa yikho ukukhuluma kwabo ngeze ukukhuluma kwabomthwangwa lo amatemadanda ukuthi bazasebenzisa amasotsha.
UZulu labamabandla aphikisayo bathi basola khona ukukhethwa kukaMajor General Engelbert Rugeje isotsha ukuba kube nguye okhokhela uhlangothi olukhankasela ibandla. Abanye abakubutho abaphiwe izikhundla ezimqoka babalisa uMajor General Sibusiso Moyo osengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe lo-Air Marshal Perence Shiri owayengumkhokheli webutho lemoyeni owazakala ngokukhokhela ivuyo le-5th Brigade. Okhokhela ibutho uGeneral Constantino Chiwenga ucatshangelwa ngabaningi ukuthi engakhethwa ukuba ngomunye wabasekeli bakamongameli welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
linjani mahlabe zulu linjani zulu kandaba sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 AM 2 PM lango 7 PM eZimbabwe lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kufacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise, overflowing, milk and honey, that's where I wanna be, it's a place for you and me. Isitimela esihamba phakathi kwedolobho lakoBulawayo leFrancis Town kweleBotswana sisungule uhambo lamhla osekuthokozise izihambi ngesikhathi zilungisela ukuphindela ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Intethele indaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usisethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isitimela sesihambi sesuke edolobheni leFrancis Town ngehola lesikhombisa lamhla ekuseni silubhekise koBulawayo. Isikhulumi sikaloliwe weBotswana Railways, EBR, uMnumzana Kyababonye Murewahai utshele iStudio 7 ukuthi isitimela lesi silamatokolikisi aziwa ngokuthi iStandard kuphela, njalo siyabe sisuka eFrancis Town sisiya edolobheni lakoBulawayo nsuku zonke. Amatokolikisi la amatsha asanda ukuthengwa kwele Melika emavikini amathathu edluleyo. UMurewahai uthe isitimela saphakama eFrancis Town ngehola lesikhombisa ekuseni nsuku zonke. Sikhangelele ukuthi sizafika koBulawayo ngehola lethumi lambili emini. Sizahamba sisima endaweni esifana lePlumtree kanye leFigtree. Sizabuyela edolobheni leFrancis Town sisuka koBulawayo ngehola lesithathu sisiyafika kweleBotswana ngehola lesiyagalombili ntambama. Okuthabise iningi ukuthi uhamba ngesitimela kulula ngoba ungasoke kufolwe kundwendwe eziba khona emngceleni wePlumtree leRobert Mokgabane. UMnumzana Andreas Banda wamukele kakhulu isitimela lesi.
Ukuphenduka kwesitimela siyakuthakazelela ngoba ngalezi sikhathi kuvame ukuba lesiphithiphithi, njalo akula fomu oza kwehla usiyayifila yonke into eyenziwa phakathi kwesitimela.
Unkosikazi Emily Chumalaye uthe noma nje besamukela isitimela bekungaba ngcono uma bekungafakwa amatolokisi empahla ngoba iningi leZimbabwe livame ukuthwala impahla eningi.
Ukufaka kwabo isitimela kuyinto enhle kakhulu njalo kulungile. Sithabela ibhoda ngoba asoze siyibone, sizahamba size siyewela ekhaya kungelahlupho. Besicela ukubana basifakelele kwempahla ukuze impahla zethu zihambe ziyefika ekhaya.
Isitimela salamuhla besithwele iziphathamandla zenkampani ye-National Railways of Zimbabwe leBotswana Railways. Ukusungula kohambo lwesitimela kuzanceda kakhulu abeZimbabwe abathenga impahla kweleBotswana besiyathengisa ekhaya. Kukhangelelwe ukuthi ukungena kwesitimela kwehlise inani elisebenziswa umngcele wePlumtree kanye loRobert Mokgabane, wona omnyana okwamagama ikakhulu ngamakhefu afana lawe khisimusi. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 sapho kweleBotswana.
UPeter Ncube owaye ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe eZimbabwe Football Association kuhlangothi lwabasakhulayo ukudaza izalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zingakhohlwa lapho ezivela khona, uthi kumele zisebenzele phela ekhaya. Into lezindaba yemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba. Ye, so ye sizokuthiwa ke udaba lwethu lolu lungani alusoze luphume. Kodwa ke sesingangena ke ku-social media ke lapho ukuthi sikhulume ngokuthi kwenzakalani ebulenjini bokuzilibazisa ku-Facebook laku-Twitter lendaweni ezijeneyo. So sike sathumeza ke umlayezelo lapho ukuthi lithi ukuthi udaba lukaMnangagwa lokuthi ke uyakhetha ukuba ngumongameli lilubona njani, njalo lokuthi ke eZimbabwe sokulohlupho lokuthi ke intengo yempahla sikhuphukile. Siphinde sezwa futhi njalo ukuthi lamhlanje ukuthi amasoja sokumela abuyele ezinkambeni. So ake litsho ke zulu kandaba ukuthi lithini ngodaba lolu. Ngiyabona ukuthi kulabantu abake bathumeza imlayezelo lapha lalapha etshiyeneyo. So sibone ke ukuthi abanye kade besithini ngodaba lolu. So umakhele kukhwini uyavula sibili lamhlanje. Kulonqabeni uNyanda yomkhonto Khumalo uthi salibonani lonke lapha emsakazweni wethu esiwuthanda kakhulu. Ngibingelela abasakazi bethu bonke abagoqela ubaba uGibbs Dube, ubaba uChris Gande, ubaba uNtukamili labanye. Siyabonga kakhulu ke ngabeni nyanda yomkhonto Khumalo. Awusachonga phela ukuthi wena udaba lolu ulubona njani. Kuzobuya ke uJason Maphosa uthi thina njengabantu beZimbabwe akumelanga sikhangelele ukuthi iZANU-PF ngenzani. Kumele sizisukumele sinasodwa sizenzele sikufunayo. Bolaba bakhetha umnumzana uMnangagwa bayakwazi ukuthi ulodaba lokugrawundi olumhlezi emahlombe. Ubusithi ya kunenge kakhulu kumele kwenzakale. So ngizokuthiwa-ke ecingweni sesilobaba ngeke ngize ukuthi silobani. Kuthiwa-ke hhayi ngingakhulumi lo baba lowo ngibe sesikhuluma ngezemidlalo. Kwezemidlalo kunapho-ke kade sikutsho ukuthi-ke kulo baba kuthiwa nguPeter Ncube oyisizalwane seZimbabwe-ke waye kuzifa kwabasakhulayo. Uthi abantu nxa behlala emazweni bangakhohlwa phela ukuthi basebenzele ekhaya. Akasimzweni ukuthi uJoseph Njanji uthini ngodaba lolo.
Uncube utsho lokhu ekupheleni komncintiswano ongenwe ngamaqembu amane abedlala esigabeni seZifa Bulawayo Province Division 3 lonyaka, abalisa ele-East Rovers, ele-FMSA, ele-Thorngrove kanye lele-Barrow Street Vets. Lo mncintiswano oqhutshelwe elokishini lephumula East njalo ubuqoqwe ngumdlali owayedlalela iqembu le-East Rovers uVusi Muzidube osehlala elizweni leCanada. Uncube olilunga leqembu le-East Rovers lona elabunjwa ngomnyaka ka-1980 uthe isifiso sabo ngesokuba imisebenzi kaDube ikhange abanye abasemazweni labo benze okufanayo.
Nxa omunye wethu enze lokhu akwenzileyo and we put it on the internet, how many more are going to come back and do the same things? Kusasa ningabona sekule clubhouse laphana, sekule loni, sekule fence, durawall, whatever.
Umongameli weqembu le-East Rovers useMncube utshayele ihlombe uDube ngokungakhohlwa kwakhe iqembu akhula idlala kulo mdlalo wenguqu loba nje yena esehlala phetsheya kolwandle.
He has shown us the spirit of umuntu usehlala kuma-developed countries where they don't care about omunye umuntu ongaso family yakho. Yena ubona
umama kaVusa unkosikazi Dube ukhuthaze ukuba isenzo somntanakhe sibe yisibonelo kwabanye labo bephatheke kunhlelo ezifanayo ezokuthuthukisa umphakathi.
Ngiyathaba eDube esangweni ephugeni esiluba sendoda ufundise abanye bakho ukuthi bayazivuselela bona ngokwabo bazakhele umuzi wabo.
Iqembu leThorngrove yilo eliphakamise isicoco ngemva kokunqoba ele-FMSA kufinal lathola imendulo zombala wegolide kanye lamadola angamakhulu amabili lamashumi amahlanu. Iqembu le-FMSA liqede lisendaweni yesibili njalo lithole inkezo lemendulo zombala wesiliva ndawonye lamadola alikhulu lamashumi amahlanu. Endaweni yesithathu kube leqembu le-East Rovers elithole amadola angamashumi ayisikhombisa, kuthi endaweni yesine kube leqembu le-Barrow Street Vets elithole amadola ngamachumi amathathu. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu ke Njanji khona ngapho ke lapho khona siyaxolisa ukuthi itop yakho kade ngazani ayidlali kahle, kodwa ke sidlalile kathesi. Siyakubonga kakhulu. Udaba oluhle kakhulu lolo osedulile lona. Sibone njalo khona okukade sikhuluma ngakho ukuthi abantu bathini ngokuba kaMnangagwa ehhofisini njalo bathi bazamvotela yini. U-Ali Ndlovu uthi kukhanya ngazani-ke ibandla elibusayo kumele silikhiphe embusweni. Kuzobuya-ke lokhona uzalithini mabuza uthi iZANU-PF kumele iphume embusweni. Singazi ukuthi uNyanda yomkhonto sebuyile yini ecingweni. Nyanda yomkhonto ukhona yini ecingweni? Iye nyaphila mfowethu, sondela efonini. Kunjani?
Hayi nyaphila, njani?
Siyaphila kakhulu. So njengoba-ke kathesi kukhulunywa kuthiwa ibutho sokumele liphume emgwaqweni, sasiqalise ngakho khonokho, wena ukubona njani?
Ngaba zindaba ezinhlekelezo kwami babudebe, ngoba besivele sikhala ngokuthi kanti lona ibutho lizasebenza njani endabeni zombusazwe, lona kumele lingabikho endabeni zombusazwe. Liyacaca ukuthi iZANU-PF okwamanje isifuna ukumilitarayiza letha yilokhu iphathi yabo, ngoba nasikhangela sithole ukuthi abantu abangapha kwimilitary ukuthi bathola futhi bengapha kuZANU-PF kucabinet lento le isuka ingazivise ukuthi kahle kanje umnanga ufuna ukwenzani ngoba ekugcineni sizwa umthwangela yethu ngokuthi ibutho elizabe likhona futhi liqaphe ngesolokhozi ukuqhutshwa kokhetho lokho kwenza ukuthi abantu besabe nakhona abantu bezafuna ukuvotela maybe iqembu eliphikisayo kuzaba nzima ngoba bazabe sebesesaba ukuthi bangavota iqembu eliphikisayo bazakuhlukunyeza so na i-united yafiselwa phakathi kuma-barracks kumele ukuthi ihlale khona lapho ingazibandakanyisi lezombusazwe ukuze abantu benelise ukukhetha iqembu abalifunayo ngomnyaka ozayo esingakuthandiyo ukuthi sithole ibutho lalo selisiba ezintweni zombusazwe kukanti isisekelo sombuso welizwe lezimbabwe alikuvumeli lokho so nxa ibutho selibuyela hhayi iyajabula kakhulu kodwa esisikucela kathesi ukuthi umnumzana umnangaka akangalibuyiseli ibutho futhi ebantwini lihlomile ngoba sokungenzakala ukuthi kuqhamuke nje emsindenyana ibutho ligcine selidubula abantu okuyinto esingakufuniyo thina ukuthi kukhanye sokuchitheka igazi noma abantu sebesesatshiswa ukuthi bagcine sebevotile ibandla le-ZANU-P F nentaba
ye kodwa-ke nxa sukhangele-ke umongameli Emmerson Mnangagwa abantu bathini lizamvotela ngalosoze limvotele
nxa sikhangela isimo esikhona khathesi sithola ukuthi abantu abaningi ungathi abasuthiseki ngendlela nje okwenzakala ngayo so okukhomba kathi ukuthi next year nxa engasafakanga engasayenzanga udlame ukuthi aze abuyele esikhundleni noma aqile lapha ekukhetheni angeke abuyele ngoba abantu abasithiseki ngendlela vele aha unyawo aseliphethe vele kwasekuqaleni ngoba sinanzelela ukuthi izini lazo isimo somnotho isinkwa sikhuphukile inyama ekhuphukile izinto zonke nje zingama-basic commodities ezisingwa ngabantu zikhuphukile and yena akenzi lutho ngalokhu umuntu alokhu ekhulumayo ukuthi hhayi sizalungisa sizalungisa kodwa-ke sikhangele kathesi ukuthi abantu ngosuku lwekhisimusi langosuku lwenyuye kumele ukuthi abantu bajabule sina sinje singapha nje kwi-diaspora sizathumela amasentinyana okuthi bathole okokunye kodwa-ke sokunyana manje sithumele imali eningi lale ebesivele siyibhajetile ukuthi bayithumeleka ukuze abantu benelize ukudla kathi ngesivumo so
indlela okwenzakalangayo
khathesi akukho kuhle vele
awuboni-ke khumalo
okwenzakalangasabuyela
ye ujaye kakhulu khumalo sibongile kakhulu ungathina kusasa
ngiyabonga babutela
yes lo baba-ke umongi Ncube sizapho ngikhuluma laye kwemzuzwana baba Ncube utshona njani
alitshonile baba
ye asitshaya ngamafitshane sibili kukhanya ngazani ibutho sokumele libuyele ezinkambeni ungathi ningakhonokho sibili ngamafitshane kakhulu
eyi loba lingabuyele ibutho nje kodwa le nto yobayenzayo vele ayiyokho right man kadawazi ngoba kathi esimpahla zikhwelile yonke into ikhwelile vele asonto enhle kakhulu leyayenzakala lapha ekhaya ma
ye so kuyalungiseka yini khonokho
kuyalungiseka ngoba kuyenziwa yibo abantu angithi kumele ukuthi bakulungise babona ukuthi balungisa njani into zabo ngoba ma beloku besenza kanje impahla ziyakhwela yonke into iyakhwela akusikho into enhle kakhulu ezibeke ekhaya
awuboni-ke siyabonga kakhulu mnumzana ungathina kusasa
okay lami ngiyabonga baba
ye siyabonga sokuthokosela ubaba mabhena mabhena kunjani
unkomo
ye unjani baba
hayi ngiyazibilela
ye ngamafitshane sibili ubona ngazani ibutho nxa libuyela ezinkambeni kutshoni khonokho
mina ngokubona kwami la ngendlela okwenzakala ngakhona hayi kulo mkhonyovo odlala i-ZANU-P F lapho
kutsho ngani
ngisho ngokuthi badlala ngabantu uma bethi babuyele enkambeni and then izinto ziyakhuphuka kutsho khona umnanga oza laye uzofuna laye umgabe muhle
pho kulungiswa njani
ukuthi ulunge le nto leyo angeke izilunge kwasa la umnanga kanje kobe ngenile lapha ngibona ngani uzothatha more than 37 years esembusweni ngoba uzokhethwa ngamasosha mo
hhayi ngiyabonga kakhulu ungathinela kusasa mnumzana
ngiyabonga baba
ye sulukandaba singakehlukani nanzi indaba ebezikhokhela namhlanje ulieutenant general Valerius Banda uthi ibutho lezimbabwe selibuyela ezinkambeni kulabantu abadika basoze bavotele umongameli Emmerson Mnangagwa ngenxa yokuthi wayehambelana lodaba lwekukurawundi sokulesitimela ezizasuka kwele Botswana siya eZimbabwe. Sigqiba lamva ke udaba lwethu, iindaba zethu lamhlanje oluvalisa emoyeni ngoGibbs Dube.